Soko izika atisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
umkhuhlane lo we COVID ukhona sibili lapha eZimbabwe, ubona ngokufa ukajigwedele lokho okusethusileyo kakhulu.
Owake waba ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Enias Chigwedere kasekho, lowake waba lilunga ledale lephalamende umnumzana Christopher Chigumba.
Ithivela available with 8,000 liters for a tank which is with 10,000 liter capacity with no problem at all.
Ingcwethi kwezempilakahle kobulawayo zithi imbiko ethi isibhedlela se-UBH asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagulayo nge-COVID ayisoqiniso. Kuhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi yi-Private Boys. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Liqhubeka liqonga inani labalahlekelwa imphefumulo njalo kungabantu abalezikhundla eziphezulu kuhlangothi ezitshiyeneyo zempilo eZimbabwe bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Abasanda ukubhubha bagoqela owake waba ngumphathintambo wezemfundo njalo engumlobi wezembali umnumzana Enias Chigwedere obhubhela mhla ekuseni, kanye losomabhizimusi weChitungwiza owake waba lilunga ledale lephalamende umnumzana Christopher Chigumba obhubhe izolo ebusuku. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uveza ukwethuka okukhulu ngosekusenzakala elizweni lapho lomkhuhlane uqhubeka uthatha imiphefumulo yabantu nsuku zonke njalo ungakatholakali lomuthi wokuziviyela. Omunye wabo kungumnumzana Sikhathele Mlambo wasedolobheni leHarare.
Umkhuhlane lo we-COVID ukhona sibili lapha eZimbabwe, ubona ngokufa ukajigwedele lokho okusethusileyo kakhulu okusenza ukuba singathi silimuke kakhulu sizame konke okusemandleni ukuthi singabanjwa ngalowo mkhuhlane, senze lokho okufunakala ngabe-WHO.
Indodana kaChigwedere, uCasper Chigwedere, utshele umsakazi we-ZBC ukuthi uyise ubhubhe lamhla ekuseni ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Ubikwa ubengezwa kuhle kusukela ngolwesibili njalo ubeselatshwa engekhaya. Umkhuhlane we-COVID-19 usuthethe njalo owake waba lilunga ledale lephalamende obengusomabhizimusi eChitungwiza umnumzana Christopher Chigumba. Indodana kaChigumba uthakuzwa uthi uyise ubhubhe izolo ebusuku kwesinye isibhedlela lapho kade esiwe khona ngemva kokuba eqale ukungezwa kuhle ngolwesine ekuseni. UDr. Agnes Mahomva okhokhela iqula elibona ngomsebenzi ophathelane lomkhuhlane we-COVID-19 uthi iZimbabwe inganqoba impi yokulwisana lomkhuhlane lo nxa uZulu engalandela iziqondiso zokuzivikela phansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-World Health Organizations.
I want to repeat, you must adhere to all the recommended preventative measures, such as wearing of a face mask, properly...
Ngiyaphinda njalo ukuthi kumele lisebenzise zonke indlela zokuzilondoloza ezivalisa ukugqoka ama-mask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo, ukungathintani mahlayana, i-social distancing. Lezi iziqondiso okumele zilandelwe ngokufaneleyo, le yiyona ndlela engasiza ukwenqabela ukumemetheka kwalo umkhuhlane
spread of this deadly virus and indeed of managing this recent surge.
Sebe sedlula kancinyane amakhulu ayisificamunwemunye 917 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu umkhuhlane waqhamukayo ngombimbitho nyakenye eZimbabwe. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo kulabedlula amakhulu ayisithupha 639 abatholakale bele-COVID-19 eZimbabwe, njalo kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe abangamachumi amathathu lasifica minwe mibili 38 balahlekelwe ngumphefumulo, iningi labo kungabe Harare lapho kubhubhe abalichumi lane 14 izolo kuphela. Sebembalwa abalezikhundla kumbe abake baba lezikhundla zobukhokheli kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa ye-COVID-19 abagoqela umkakhe kanobhala obona ngezobudlelwano lamanye amazwe kuZANU-PF umnumzana Simbarashe Mbengegwi unkosikazi Emily Mbengegwi owake waba ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. Kombo Moyana laye uthethwe yilo umkhuhlane we-COVID-19 kuyona le iviki kuthi obe ngumphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uRetired General Sibusiso Moyo laye obulewe ngumkhuhlane munye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe ngakho ke uzongcwatshwa emathuneni awe-National Heroes Acre omunye wabalwa bekuviyo lezipra engokhokhela ibandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi ilizwe libhekane lenkinga nje kungenxa yenkokheli engazihluphi ukulungisisa isimo somnotho uthi umoyo osichiye kunsukwana esanda kwedlula ube ingxenye yakhe luhulumende kodwa akazange aphathise ekuthini ibe khona inguquko kusimo somnotho
wayesebenza la abantu abawonayo abayibo abenza ukuthi izinto zingahambi kuhle abayibo abayenza ukuthi wona thina esalo lilizwe abantu basikhangelele phansi ngoba bacabanga ukuthi into esayilwelayo yonali yokuthi badubeke inkanti hatshi thina sasilwela ukuthi wona abantu bakhululeke
yikhona kuzokwaziswa ukuba ubekwa nini umoyo emangcwabeni eNational Heroes Acre ngimele iStudio 7 ngiseHarare nimuMavis Gama
ingcwethi kwezempilakahle kobulawayo zithi imbiko ethi isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagula i-COVID engamanga. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umqondisi wesibhedlela se-United Bulawayo Hospital, uDokotela Nasisi Astranga, nguye okubeke sobala ukuba isibhedlela silomoya we-oxygen owaneleyo.
For a tank which has got 10,000 liter capacity, with no problem at all, 50 and 21 are occupied.
So the oxygen is 8,000 liter, phakathi kwe 10,000 liter, itanka. Akula nkinga kangako. Njalo sokusiya ukuthi inani lezikulinganani. Okwakathi sisile imibheda engu 50, njalo ilezigulane ezingu 20.
Lokhu kugcizelelwe ngumqondisi wezempilakahle esigabeni sakoBulawayo, uDokotela Welcome Mlilo, owale ukuthathwa ilizwi, kodwa uchaze ukuba itanka elithwala amalitha azinkulungwane ezilichumi, i-10,000 liters omoya, okwamanje ilo moya ozinkulungwane eziyisitshiyagalombili, i-8,000 liters. Uthe njalo isibhedlela se-Thorngrove sivuliwe, umtshina wokupompa umoya i-compressor uyafakwa namhla, ngakho akusela msebenzi omisa ukuthi isibhedlela sisebenze. UDokotela Mlilo wengeze ethi okwamanje iqembu labantu abakhangele izigulane ezilomkhuhlane we-COVID bayehluleka ukulanda wonke umuntu otshaya ucingo ebabiza ngenxa yokwandelwa. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, laye wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa ulobele iStudio 7 ku-email ethi isibhedlela se-Thorngrove sasilungele ukwamukela abantu abagulayo ethi okwamanje silabantu abathathu abalalisiweyo. Uthe njalo isibhedlela lesi silakho ukuthatha abantu abangamachumi amabili abafuna umoya we-oxygen kodwa silakho ukukhweza inani lelo silalise abantu abangamachumi amane nxa isimo sesisibi. Umnumzana Mthabisi Bhebhe udokotela uthi abantu asebebanjwa bele COVID sebesanda.
I-COVID-19 ilama stages ayo, khathesi eZimbabwe suku second wave ye-COVID-19. Khona kusitsho ukuthi abantu ababanjwa bele COVID-19 sebeyanda. Ngokuyanda kwabantu ababanjwa bele COVID-19, abantu abazakufa nge-COVID-19 labo bazayanda. Engakuxwayisa abantu ukuthi bengahambi emngcwabeni yonke nje, uhamba emngcwabeni nxa kwisithobo sakho eseduze. Qathekile ukuthi silale ezindlini, silandele lokho okukhulunywa yi-Ministry of Health.
Unkosikazi Nobuhle Ntuli oyisakhamuzi sakobulawayo uthi lokhu sekusethusa ngoba bengenelisi ukuya kwezinye izibhedlela ngokudula.
Lokhu kuyasethusa ngoba lesi sibhedlela ngesikhungo sikahulumende njalo iningi kho lapha esizadanela khona ngoba singenelisi lezi ezinye ezidulayo. Kubuhlungu kakhulu yithi sizaswela ukuthi sibalekele ngapha ngoba iningi liza kufa ngendlela esesibona kusenzakala ngayo elizweni lethu.
Kobulawayo inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID selingaphezu kwenkulungwane ezine, i-4,467, kulabo sekusile abangaphezu kwenkulungwane ezintathu, i-3,784, kwabhubha abalikhulu lamatshumi ayisithupha lambili, i-162. Kobulawayo inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID selingaphezu kwenkulungwane ezine, i-4,467, kulabo sekusile abangaphezu kwenkulungwane ezintathu, i-3,784, kwabhubha abalikhulu lamatshumi ayisithupha lambili, i-162. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inani labantu ababulawa labatholakala belegcikwane le-COVID-19 liyaliqansa elizweni osekubangele ukuba ingcwethi kwezempilakahle zethule isaziso sokuthi abantu badinge ukwelatshwa kusase masinya hathi ukuza isimo sesisibi. U-Anastasia Ndlovu sithulela lolu daba.
IZimbabwe ingene kulanga letshumi lasificaminwe mibili le-30-day COVID-19 level 4 lockdown. Ugatsha lwezempilakahle luveza ukuba abantu abalitshumi lasikhombisa bafele ngekhaya. Ngakho-ke bakhuthaza uZulu ukuba aze esibhedlela kusasemasinya ukuze bathole usizo lokwelatshwa. Omunye wengcwethi zezempilakahle engumqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya ugcizelela kule inkuthazo.
Lokhu yikukhuthazana njalo bakithi ngomkhuhlane lo we-coronavirus, igciwane elibi kangaka eselihlasele elizweni lakithi selibulala abantu. Uthi izolo kukhanya abantu abafika itshumi lesikhombisa bafele ezindlini bengahambanga esibhedlela. Siyaxwayisa abantu bakithi ukuthi linanzelele xa kulalokho kuthiwa abanye bayafutha njalo, lingaze lafutha nxa umuntu sekhwehlela. Ngingabona umuntu sekhwehlela kakhulu kumele ahanjiswe esibhedlela ayehlolwa engakafuthi. Ukufutha lapho abanye bathi kuyabanceda, kodwa abanye nxa ikakhulu laba sebekhwehlela kakhulu kuyabavala izifuba basebeshona masinya.
Ungwenya uqhubeka ecwayisa imuli ngokuqakatheka kokukhuza abantwana lokubalimukisa ngalomkhuhlane.
Siyaxwayisa njalo bakithi ukuthi livikele lomkhuhlane ungaze wangena ezindlini zenu. Luvikele ukuthi hayi ungangeni labantwana bengahambi bewunompola emalayinini bewangenisa ezindlini bebulala abazali labogogo labokhulu. Siyaxwayisa njalo kunokusasukutho ukuthi ligqoke ama face mask livala amakhala lomlomo lokungahambi ezindaweni zesiminye eminye. Okwakathesi hayi bakithi nxa umuntu engela sizathu sokuhamba sesicela ukuthi ahlale phansi engayindawo, ehlale phansi sibone ukuthi umkhuhlane lo uya ngathi. Nxa abantu bezabe lokhu besenza bengalaleli lokho okukhulunywayo, hayi njengoba ngikhuluma ukuthi nje ntshilo labo uvike epheleleyo ukuthi lizabona izimanga. Izimanga ziyeza sibili, izimanga ezokubona abantu abaningi besifa. Siyalixwayisa bakithi, lilalele bantu bakithi, siyalithanda.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imibiko ethi abantu abedlula amakhulu ayisithupha 639 babanjwe igciwane le-COVID-19 kuthi abaphose bafike amatshumi amane 38 babhubhile. Kubikwa njalo abantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 272 balalisiwe ezibhedlela ezehlukeneyo ezweni. Abedlula ikhulu lamatshumi ayisikhombisa 173 bagula okunganeno, kodwa abedlula amatshumi ayisificamunwemunye 81 bagula kakhulu. EZimbabwe kulabantu abedlula amatshumi amathathu enkulungwane 30,047 ababanjwe bele COVID-19 kwasila abedlula amatshumi amabili enkulungwane 19,569 kuthi abedlula amakhulu ayisificamunwemunye 917 balahlekelwa yimpilo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe abaphila ngemsebenzi ikakhulu ezindlini kwele Botswana bathi sokunzima ngesikhathi abaqhatshi bengasathembi abantu uma bengazi isimo sabo se-COVID-19. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo iseCameroon.
Ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana sekuthundubeze amathuba abanye bakwele Zimbabwe ukuthi bathole imisebenzi ikakhulu ezindlini. Kulenani eliphezulu labe Zimbabwe lifona emgwaqweni ikakhulu edolobheni leGaborone lidinga imisebenzi ezindlini efana lokusebenza ezivandeni kanye lemaplazini. Abanye bakuhlangothi ezifana lokulungisa amagetsi. Umnumzana Mkhululi Moyo uthi isimo se-COVID-19 sesibakhipha isinkwa emlonyeni.
Kungani isimo sesiqala ukuphuma indlweleni akusemnandi akusaphileki kahle ikakhulu kithi thina abantu engantu asiphila ngokuphanda ngokugijima ukuthi ungeni lapho uphume lapha ngoba imisebenzi yankhona vele sisebenza siphakathi kwabo abantu. Eyi onto leyi ayi iyasihlukumeza kabi iyasihlukuluza kakhulu angazi ukuthi kanti uhulumende bangangenela njani ukuthi basincediseke.
Umoyo uthi kakhulu ukuziqhathi ungazelanga kunzima ukuba ukhanyelwa ngelinye ilihlo.
Sesihlala singabantu esingantu akasathembakali kuyo yonke nje into ngoba nxa ungena umuntu uyathola ukuthi uba le mbuzo empilo emithathu sokwesikhathi kuphinde ngantu akuba nganeno nxa emntwini loyabo umazi but umuntu ongamaziyo hhayi vele into yankhona sisibambi kakhulu ukuthi umuntu uthwebwele certificate selokhuzini eyi.
Omunye weZimbabwe umzana Sifas Chuma uthi kuba nzima kakhulu kulabo abaphila ngemsetshezanyana. Uthi okunzima yokuthi umuntu uyabe ungakwazi ukuthi uvela kuphi njalo uhlangane lobani.
Ndikathesa abantu abaningi ama-companies amaningi sesisebenzele ezindlini. Lo ukuthi umuntu azoyenza i-peace job lapha awukwazi ukuthi uvelela lapha vela khona abantu bakhona banjani ngoba ezindlini. Sibalutshwane sigqoka amamaski ezindlini kanti uyagqoka amamaski endlini shua kuze kube nini. Khona lokhwana i-risk yakhona it's even much higher both kozoyenzela umsebenzi lo mayenza umsebenzi.
Abanye bathi abasavumeli ukuthi abantu bengene nje mahlana ezindlini ngenxa yesimo se-COVID-19. IBotswana isibone umkhuhlane we-COVID-19 uvuka ubhedane lokhu kwangena umnyaka omutsha kulokukhathazeka ukuthi imiphefumulo eminingi iyalahleka. Umnumzana Benjamin Sibanda ohlala eHaburon uthi akusamelanga abantu bethathe amathuba ngesikhathi se-COVID-19.
Okwakhathesi eqinisweni sokusesazisa mina as an individual nami ngingeza ke nje ngime estridini ngidobhe umuntu engingamaziyo ngithi aze emzini wami azoyenza i-peace job. Soyikudinga abantu nje ongani uyabazi though labo nje singasengifike mbatest but at least ngiyabe ngikwazi ukuthi umuntu lo ngiyamazi.
Ele Botswana lisele libambe wangaphansi ngemva kokubona inani labantu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 liqonga lidlula ikhulu ngesiqubu esikhulu. Ngesikhathi sekhefu leKhisimusi bekulamashumi amathathu lasiyagalombili i-38 abalahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yalo mkhuhlane. Kodwa kuyona le iviki kubikwe ukuthi inani selidlule ikhulu i-105 njalo umkhuhlane umemetheka ngesiqubu esethusayo kulabadlula inkulungwane ezilitshumi lasikhombisa i-17,548 abalomkhuhlane we-coronavirus. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labantu abatholakala vele COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ikokeli yamazwe akuzwekazi le-Latin America isitshayele ihlombe umongameli Joseph Biden ngokungena kwakhe esikhundleni sikamongameli. Bafisa ukuba asebenze kahle labo hathi lokhu obekusenziwa umnumzana Donald Trump. UTrump kubikwa ukuthi usemzini wakhe owamanje eFlorida. Ulobele uBiden incwadi emfisela okuhle emsebenzini kamongameli. Kulezi pepele ezingamajumi amane 40 ezigalule elwandle eMediterranean Sea ngolwesibili kusihlwa. Lakwale Libya zizama ukuya kwamanye amazwe. Intethe eziningi okumangalisayo sezisidla amabele amadlelo lokunye kwele Kenya zikhangelelwe ukuba zizaphafelwa kwamanye amazwe. Inhlanganiso inhlanganiso ye-United Nations Food and Agriculture Organization ithi indiza njina zokucela imithi yokubulala intethelezi kazisasebenzi ngemfanelo.
Ugatsha lukahulumende oluxwayisa ngezomomo womkhathi olwe-meteorological services luthi kufanele abantu beqaphele izulu lesiphepho kusasa ucyclone Eloise elizahlasela eMaswingo, eManicaland kanye lakwezinye izigaba zeMatabeleland South. Izulu leli elizavelela kweLebeira likhangelelwe ukuqalisa ukuna kwezinye izigaba namuhla bese lisabalala ngempelaviki seliyisiphepho endaweni ezivalisa iManicaland lalezo eziqanjiweyo. Sixoxa lengcwethi kwezokulima uMnumzana Thandeko Zintimkandla ngomonakalo ongadalwa yileli zulu.
Kangiboni sibili ukuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthi kulesi khukhula lesi esizayo u-Eloise ngoba kangizwa bekhuluma la ngakho la kulama group aku-WhatsApp hayi qoqo mbona ngathi abantu abalalwazi olukhulu ngalesi sikhukhula ekuthiwa siyeza ngempelaviki. Njengoba nje bebalutshwane ngithi mina ngombono wami ibabaziyo la malungiselelo akhona kutshula njalo nje nxa ekhona avele alungiswa ngabalutshwane ngoba kulalizwi eselike ezwakala ukuthi abantu kabalungiselele kubuya lokhu lalokhu ngoba sikezwa uluhlu lwezindawo lapho abantu abangakhona lenombolo zocingo abangazisebenzisa nxa sebethe bayola luduko lona lolo lokuthi nje benzeke ongabasiza ukuthi bangene engozini yalesi siphepho esizayo.
Izulu leli lingadala monakalo bani kuleyo ndawo? Sikhangela ukuthi yisikhathi sokulima kathesi.
Umonakalo ongadala izulu leli okuthiwa liyeza mkhulu kakhulu ngoba lizakhukhula amasimu amanye amabele asekhanya engathi aselungele ukusondela ekuvuthweni. Amanye mancinyane njengoba abantu bayalima nje ngezikhathi ezithiyeneyo kodwa-ke mbona phosa wonke amabele lawo azakhukhulwa ngamanzi okuzadala indlala engakaze ibe khona. Ukukhukhulwa kwezilimo yikungena kwendlala ebantwini kanye lezifuyo ngokwazi kwami nxa kuyisiphepho lesi esikhulu ezinye izifuyo zingathathwa ngamanzi zigalule zihambe zife abantu basale bengelalutho. Izindlu lazo zilakho ukudilika ngobuningi bamanzi lo moya ohamba lesiphepho esinjengalesi. Kanti labantu labo kwesinye isikhathi kungabafica besendaweni lapha abangaswela khona ukuthi bagijimele ngaphi ukuze basinde. Abantu bangafa besezindleleni behamba ingabe belele besezindlini. Sikhulekela nje ukuthi hayi isiphepho lesi abantu baphephe kuso ngoba umonakalo ungaba mkhulu, imizi ingavalwa sibili nxa singabuya ngendlela esibuya ngayo ngoba sizwa kuthiwa abantu kusukela eChipinge kusiya ezansi kuboMaswingo kusiya eBybridge lezinye iindawo ezijaboMatopo okutho ukuthi labo Gwanda ezansi yakhona abantu bangafica lesi siphepho. Kuzaba lo monakalo omkhulu nxa isiphepho sifika ngalesi sikhathi ngoba abantu vele baphathekile into ze-COVID lezi. Kubuye kubuye lobu bunzima obungaka.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezokulima, sixoxela eseGwanda. Kuhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi yi-Private Boys liphethe idlalade lalo elesine elilesihloko esithi umqali wendaba. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Private Boys badabuka ePlumtree kodwa bahlabela bekwele South Africa. Nansi isikhulumeli saleli qembu uSifasi Ngqondo Ncube.
ukubingelela usasenguye njalo sifo asihamba naye njalo afunde nomnyama nyati yibo abafana be-private boys abafana abuya e-plantry esigabeni saseduku ngoba sasifike sathembisa abalandeli ukuthi siphezu kwedlaladili lesine ele-private boys.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezivalisa ethi umoya wami ubuhlungu, bantwabami, umuntu wakho, vachiene, kanye lethi balandeli bethu. Ukuthenga idlalade valithola njani?
Ungathi ukuxhumana nathi kulezi number zethu ze-WhatsApp ukuze ukhone ukuthola idlalade lethu ngokushesha. Ungathi 0027 61 065 6149, 0027 61 065 6149. Usungena futhi kwenye inumber etyona 0027 60 433 2393, 0027 60 433 2393.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Amazwi engawatshiyela abalandeli ukuthi nandi idlaladi lenu elitshatshaya kade lilindile la esisebenze nzima khona kakhulu la esisebenze khona nomxolisi uMr Bones kanye noQuiet Nkambule. Thanda njalo ukugqugquzela phana kubalandeli bethu ukuthi bathenge wona ama-original ukuze silibone ushintsho entweni esiyenzayo.
Uphuma ke enkundleni uSifasi Ngqondo-Ngqondo Ncube leqembu lakhe le-private boys ngale.
Singakehlukani, besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumphathi intambo yezemfundo umnumzana Enias Chikwetere, owake waba lilunga ledale lephalamende umnumzana Christopher Chigumbe, ngabanye asebebulewe yi-COVID-19. Ingcwethi kwezempila kahle kobulawayo zithi imbiko ethi isibhedlela se-UBH asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagula i-COVID-19 ayisoqiniso. Sizwe iqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi i-Private Boys kuhlelo lwe-Woza Friday. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.